sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-17 nemfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotsha ePhalamende, eSenate lakuma-council. Amanye njalo amalunga aleli bandla athi awakhethwanga ngumphakathi.
Akusimangalisi okuthiwo nguSengezo Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ihlanyele khona.
Kodwa ibandla le-CCC lithi kuyayangisa ukuthi uMnumzana Phugeni achiye ibandla lakhe le-MDCT esiyakhulumela uMnumzana Chabangu ngemva kokuphatheka ekuxotshweni kwasebangamalunga e-CCC.
Ubaba uThabangu uthi uyaklina inhlanganiso obulawayo ngilayo leyo list ukuthi okay, lapha kwakuwine abantu babethe bafuna bani, lapha abantu babethe bafuna bani. Omunye umzekelo sangakunika wona i-Country Park, abantu be-Country Park babethe bafuna uDr Kubi.
Kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC edalela kuma-council okwenziwa nguMnumzana Chabangu.
Into le idanise amalunga amaningi, njalo idanise izakhamizi, njalo abantu abaningi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we-Citizen Coalition for Change, uMnumzana Advocate Nelson Chamisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotshisa ePhalamende, eSenate lakumakhansili amalunga aleli bandla athi kakhethwanga ngumphakathi ezikhundleni zabo kufakwe labo abakhethwayo. Kwaba lokukhonona phambilini kokhetho, amanye amalunga esithi abantu abakhethwanga nguZulu basuswa kwafakwa abangayisibo, abanye bevela phandle kwendawo lapho abancintisa khona. Isikhulumeli sikaMnumzana Chabangu, uMnumzana Khaliphani Phugeni, uthi kuza kuba lula ukukhipha labo abangena ngohlelo lwe-proportional representation kumakhansili ledale lePhalamende leSenate, njalo labo abanqoba kukhetho baza kuya kuma-by-elections engamenyezelwa nxa inyathelo leli seliphumelele. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Akusimangalisi okuthiwo nguSengezo Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ihlanyele khona. Siyakwazi ukuthi ulandela unyawo lukababa uMonzora lapho wayehamba exotsha abantu ePhalamende kwaze kwaphela 5 years abantu bengasebenzi kungalalutho olwenziwayo, lokho kungama-by-election. Siyambona sibili ukuthi eninqwane le ama-PR lama-senator lawo angakhethwayo angena nge-party list proportional representation uyakwazi mhlophe kungaya kuma-by-election kasoze zuze lutho. Njalo sibona ngani udlala ngomlilo ngoba lokho kwenzayo yi-criminal case, yi-fraud, yi-personification, wonke ngamacala asemlindele emapholiseni nje lama-court, ngoba sikhuluma kanje uyafuneka emapholiseni ukuthi eziphendula ubuqilindini obenzayo, ngoba into yenzayo ilolunya olufana nalenyoka. Abantu basebenze nzima ukuthi bazuze ama member of parliament lama senator lama councillors, sikwazi ukuthi sahluthunelwa amandla lempahla ngumonzura, saziqalisela i-CCC, namhla sebuya egabaza esithi ngeyakhe. Hatshi, sesimangalele emapholiseni ngamacala owenzayo esithi criminal charges. Lokhu kutuza xotsha abantu, hayi singake sanqabela ngenzo okufunayo, kodwa umthetho uzahlangana la ephambili ngenxa yokuthi into eyenzayo ayisikho emthethweni, ngumuntu nje ovela endleleni bese thatha iphepha ebhalela iziphathamandla zeParliament. Labo kunje babamba umlomo ngaphansi ngoba sebebonile impela ukuthi lo ubaba ohlukuluza abantu kangaka kakhulu abesintwini hayi umbhedo nje. Sicela ukuthi enzo kwenzayo bazamcutha phambili njengoba bathi Papa Juba sizakucutha phambili.
Umnumzana Phukeni uthi ikheli yencwadi leyo elotshelwe umnumzana Chabang ibingeyama ofisini awe-CCC okutsho ukuthi liyananzelela ukuthi isiphathamandla saleli bandla. Ungathini ngalokho?
Ubaba uSengezo kazwisisi umthetho, okutshengisa ngani kazwisisi ukuthi umthetho uhamba njani. Wafoja amaphepha owabhalela incwadi kiwo, wafaka i-address yethu yehofisini yethu ku-3rd Street lo 40. Yiko-ke yena ukuthi ungaphi khathesi ucatshile ubalekela amapholisa. Sasizayithumela ngaphi ama-summons akhe thina singamazi ukuthi uhlala ngaphi, yena ebhala incwadi wafaka i-adresi zehofisini. Oliqilindini uyenze ezinye izinto engananzeleli ukuthi usaza zizamphendukela. Incwadi owayibhalela uSpeaker of Parliament, the President of the Senate, wafaka i-adresi esehofisini yethu eku-3rd lo-40. Yikho-ke lathi siphindisele khonapho engayekeli ukuyayithatha izindaba zakhe ngoba yikho owathi yena uhlala khona, yikho wasipha khona i-adresi. Ungaze umdinge kasabambeki sehlale ecatshile ekuhamba amanga esithi ufuna ukubulawa ngabantu. Asibulali bantu thina, singabantu bomthetho, iindaba zethu ziphelela emthethweni.
Mayuyu Zulukandaba siyaxolisa ke. Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ngodaba lokubana umnumzana Chabangu wasebenzisa ikheli yehofisi yebandla engelamvumo, yikho ephendulwe ngayo ikheli le ukuthi incwadi ziyefika khonale ehofisini lapho afaka khona ikheli. Njalo ulimzwile ke lapho ubaba uMafa esithi yena hatshi ke umnumzana Chabangu bamhambise emapholiseni, usedingwa ke sikhuluma nje ngamapholisa, kutsho umnumzana Mafa. Ngesizwe ke okwakathesi isikhulumeli sikamnumzana Phukeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni, esipha yena icele likamnumzana Chabangu.
Ubaba uChabangu uthi uyaklina inhlanganiso kobulawayo, ngilayo leyo list ukuthi okay lapha kwakuwine abantu babethe bafuna bani, lapha abantu babethe bafuna bani. Omunye umzekelo sengakunika wona, i-Country Park, abantu be-Country Park babethe bafuna uDr Kupi, unumber 2 after Dr Kupi ngicabanga kwaba ngubaba uColette. Angithi uyabona
abareplace wakungela lokhu abakubiza nge-by election yilaba abaku-PR, andisokule PR ku-council, kule PR ku-National Assembly abomama lama-youths, bezongisiba ku-PR i-Senate, Senate yonke i-PR. Laba bama-constituents lama-wards yibo lapho kuzoba lama-by-election khona. Ukuthi bangaka hayi bengingakamuzwa ubaba unobhala ngingambuza, then next time angithola ithuba ngizolazisa. Ma ngabe ungivumela kusasa ngingakuphathela i-list yonke yakobulayo, i-list yonke yakobulawayo ngilayo, ngiyakwanisa ukuyithola. Ngikunikeza umzekelo, unumber 1 kubo baba kusinethi kwaba ngumelo Sinyane, unumber 1. Unumber 2 kwaba ngubaba uprofessor uWelish Ncube. Kodwa bonke labo bantu kukhona ngitsho nokuthi bafakwe nje abazange bafakwe. So yiyo into ama-citizens acela ubaba unobhala ukuthi akasheshe ayilungise lena.
Abanye balokhe besithi bathanda ukwazi ukuthi umnumzana Chabangu ulithatha ngaphi igunya lokwenza lokho, njalo uyisikhulumeli sakhe ngaliphi.
Ngabe phela akuyena u-interim SG, ngabe bonke laba bantu okukhuluma ngabo manje baseparlamenti kodwa ukwazile ukubabiza ngoba elaso leso sikhundla. Ngaphandle kwalokho-ke angithi bathi bambhalela incwadi bembize enkantolo ukuthi indaba le izokhulunywa enkantolo. Incwadi leyo akwazi bayidilive kuphi? Bayidilive kuparty office kobulawayo.
confirming ukuthi lo muntu number 1 member yabo njengoba bebephika bethi ayiso member yabo, number 2 yi officer engu SG akuyena ozithi nguye ibamba manje lika nobhala jikelele. Okokuthi ngimkhulumela ngalipi, hayi akufuni bona laba bantu abamayinde indaba zabo, avela kubadingi lokubadinga. Ungakhangela lana eSouth Africa umakhelwane wayengumongameli ubaba uGedle Hlekisa uJacob Zuma, ukhulunyelwa ngubaba uManye ubaba uMzwanele Mani, uyimember of parliament under EFF. Ubaba uJacob Zuma siyamazi sonke ukuthi uyimember ye-ANC, manje usengu-chairperson we-SANCO, Civic Organization yase-KZN ebambanele ANC. Okunye msakazi okwenza ngivume ukumkhulumela ikuthi into eziningi akhuluma ngazo kuyavumelana lazo. Maye khuluma ngokuthi kobulawayo akwenzi ukuthi uyelanda umuntu emaswingo ngoba ulikaranga njengo-president we-party, uzomfaka uthi akaphathe kobulawayo, uthatha abantwana bakobulawayo ubamise eceleni le ukuthi bangavele bake bamkhonteste lowo muntu uzoba recall. Kurongo lokho. So why kungamelanga ngimkhulumele lokho? Lokho akudingi ukuthi kuyiphi iparty lokho. Akulunganga ukuthi eVictoria Falls le kuthathwe isizalwane esingaso saseVictoria Falls esingaso salana eMathepeleland esisuka khonale emaswimi kuthiwe nguye ozoba ngusodolobha. Msakazi, kobulawayo njengoba ngikutshela manje kobulawayo kuyo le nhlanganiso, kula bantu abangu-2 abazikhulumelayo ngile voice note engakuthumela yona, abathi yibo abaphiwa igunya ngumongameli lokuphatha ibulawayo. Owokuqala usuke emaswini, owesibili angikho sho kodwa naye akuyena umuntu emathebelele. Manje bese lisithi kuthulwe kanjani kana lana lokho kuliswa ngoba uThabang yikuthi thina why kumele sihlale sizichaka elizweni labo khokho bethu. So angikwazi ke ukuthi kudingi membership, lokho akudingi membership. Mina ngazalwa ngumthakazi nje, ngikhulumela wonke umuntu nje ongakwaziyo lokho ukuthi vela kangazi. Ngesikhathi government isilwa lo baba uNdlovu, ngamela ubaba umbishop wa Roma, wonke umuntu ethule kulona lelizwe bese saba. Ngakhuluma ukuthi government imeqela lo ngoba imbona ukuthi ngumthwakazi. Akukho umuntu wathi kimi kanti wena uqale ukuba ngumcatholic kanti wena ngumsabatha, alikuchongo lokho. Ngizomkhulumela ubaba uThabang, ngizobakhulumela bonke abantu bakithi, even la khona ngale eManikaland bakhona abalokubuya kimi bangicela bakhulumele. Even eMashonaland ngikhona mina umongameli walabo abangela voice, khona uKalpan Phukeni uzolikhulumela and andinge permission yomuntu.
Lo ke ngumnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Thabang ozithi usaphetha isikhundla sika nobhala jikelele webandla le-CCC. Lo ke sikudaba lunye kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC edalela kumakhansilo okwenziwe ngumnumzana Thabang. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithani Chirohotsa.
Laba bantu aba recallwe eParliament kabazange bengene kathathu eParliament. Mbonani kube lama sitting then amabili, nxa emane mbona ama sitting la aba mathathu. Kwayokhala phela umchilo okaSengezo owe-recall owenza ukuthi abantu bekhitshwe eParliament. Into le idanise amalunga amaningi, njalo idanise izakhamizi, njalo abantu abaningi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we-Citizen Coalition for Change, umnumzana Advocate Nelson Chamisa. Bathi bona lokho kwenzakalayo kufana lalokho okwayenziwa nguDouglas Monzora ehlukuluza amalunga e-MDC Alliance ewakhipha eParliament. Abantu bathi lokho kwenzakalayo yinto elingisela umkhuba okaMonzora. Abantu bathi abasoze batshintshe indawo, abasoze betshintshe ibandla abalisekelayo, bazabe lokho besekela ubukhokheli buka Mnumzana Advocate Nelson Chamisa.
Manje nxa kuyukuthi sokwenziwa ukhetho lwesibili kumbe ama run off ama by elections, sorry, ungasela ukuthi nxa kungenziwa ama by elections lizabisela yini bona labo kade bekhethiwe, kumbe ikhona indlela izasetshenziswa njengoba sisizwa umnumzana Sengezo Thabang sithi labo ababefakiwe babengakhethwanga nguZulu.
Okwaqala asivumelani nalokho okukhulunywa nguSengezo Chabangu, njengoba phela owakhulunywa encwadini yalotshwa ngu-Ostalo Siziba kusobala ukuthi uSengezo lo kasilo lunga le-Citizens Coalition for Change. Ukuphambanisa kwethu thina ngeke satshelwa ngumuntu ongasolunga le-Citizens Coalition for Change. Ye, abantu benganika imbono kodwa ukuthi kuyokhitshwa abantu ePhalamende umuntu ongasolunga lethu. Lokho siyakwala. Njalo nxa sikhangele ukuthi ama-by-election nxa engaba khona, lokho kuzabonwa leso sikhathi sama-by-election, ngoba siyazi thina ukuthi izanu izama ukuthi incitshe i-Citizens Coalition for Change umoya, iyenza ukuthi i-Citizens Coalition for Change iswele izimali ezibuya ngaphansi kwehlangothi lwe-Political Parties Finance Act. Lokhu ikwenza ngendlela eyokukhipha inkokheli ezikhethwe abantu edalile eParliament. So lokho esikubonayo okwenzakalayo siyazi ukuthi imizamo yeZANU-PF, kodwa phela iZANU-PF isebenzisa isiphamaso esinguSengezo Chabangu. USengezo uzabe sezenza yena umuntu okhonona ngeCitizens Coalition for Change, kodwa thina siyazi ukuthi udiwo lwafuzimbiza. So ukhetho lolu oluyaba khona siyazi thina ukuthi iZANU-PF ngayela njongo yokubiza ama-by-election ngokuphangisa, esikwazi thina esakubona ngesikhathi sikaMonzola yikuthi ama-by-elections abizwa vele sokusikela isikhathi esifitshane ukuthi singene kolunye ukhetho. Konke khonokho kuyinhliziyo embi, kuyinto engasimangalisiyo ngoba iZANU-PF ijwayele ukuba lukhuni ebantwini beZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirowodza, isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi ukucubungula okwenziwe lugatsha lwamapholisa kwele South Africa oluthiwa ngamabhungane luveze ukuba indodana kamuyi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uChatunga waphiwa imali edlula izigidi ezilithumi zamaranda ngomunye osebenza lomnumzana Ewan Macmillan odaba lwenkohlakalo oluthiwa yiGold Mafia khona ngale eSouth Africa. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi kulomunye ujaha uMcDonald Takunda Fende obotshiweyo ngemva kokuntshontshela imali izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu lantathu 53 ezakhipha imali yokuya kwenza umsebenzi wokugcina ogogo lezalukazi kweleBhilitane. Abantu laba bahlawula imali efika phose inkulungwane zamadola ezifika phose amachumi amahlanu $46,000. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono lisithumele nge-WhatsApp.
Sayibonani, sayibonani Studio 7, sayibonani uNgulube lokhulumayo, uNgulube. Lakuba lo uChabangu unjani kanti? Unjani uba uChabangu? Lo uzwakala nganisebenzela ntoni kanti? Hayi man. Anababoni basobola yini ekhaya? Banjani abanye abantu kanti? Sicela ukubuza isinisi bathi sike sikhulume nabo manje. Labochuma labo ma sike sikhulume naso babuze. Bona basutha abantu bayasokola kanti bacingela bona izisu zabo, bacingela abanye abantu. Hhayi, ngicekele nidibanise nabo. Abantu mina uNgulube lapha eCape Town la. Nami ovetarian but ngiyasokola nisegangeni nilala njengenyoka lala ngivusa ikhanda ukuthi ngingahlala lo muntu angambulala sowabona impilo enzima but salilwela leli lizwe. Azalilwele izanu kuphela hayi. Uchuma ndiyamazi from guerrilla warfare. Ndiyamazi uChuma.
Studio 7, Studio 7 ninjani lonke. Nabasakazi beStudio 7 ngicela libala ama-audio ami please. Mangazwa umnotho waseZimbabwe ukuthiwa khona ngithobalile so tsuku 6.6% umnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani ngamanga ukhutshulwa ngobani ngoba kula bantu akula namabhizinisi akula namafemu ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide yile khuphula umnotho yazi umbuso wasezimbabwe so hayi amanga aluhlaza joko amanga aluhlaza joko and futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile ukhuphuka kunganana ukudla kudula kangaka kuzisa ubuhlungu kakhulu lokho kuzisa ubuhlungu kakhulu loko mpela okukhulunywa ngezimbabwe sikubona kumathishi
mina mangalisayela abagxeka uthabango futhi uthabango bamcela bathi ngumthengisi izanu uthabango waye kungalalelwa izikhalazo zikathabango uthi uthabango ukhala ngani besokuzama ukulungisisa izikhalazo zayo ochamisa ngomtando wayiphikiso bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni okuyinto eyalwa nguthabango ekhulunyelwa ngobantu bemathebeleni lasivukeni sekele ukulokho esifunza izinto ngabantu baseharare selokho esisithi uthabango urongo izanu ubambelela istrak ushabise manje ukuthi wadliwa warojo khethini awula nto ayenza ushabango ngesebambelela istrak then ivelilide yakhona iweek
studio 7 linjani basakazi labalaleli yenza phendula le indoda ethi yona abantu babelokhu besithi umthwakazi indawo yethu thina abantu besintu yiyokuthiwa ngumthwakazi so yena nxa engathena sokulabazukulu labo bani bani babo hhayi lokhona thina sikudingi ngaza ke sitshelwe ngabantu thina abazayo endaweni yethu besitshele ukuthi akumelanga sibize indawo yethu ngebizo lelo thina vele singumthwakazi akutshintshi lutho ngaze uye ngaphi ephenduka uye ngaphi siyala lokhu esingumthwakazi ye
Studio 7 iyabingelela linjani siyabonga izindaba hayi futhi kuyamanga zokwenziwa ngobochabango bayajabula sibili mangabe izizalwane zezimbabwe zihamba zihambana namabhoda siya kwamanye amazwe siyadinga umsebenzi ezimbabwe kathi sakula zibhedlela kula maklinika kula manzi kula gezi abantu bayahlupheka imihla namalanga kodwa uthabango uma abantu bezama ukuvusa amabandla angakhoni ukuyakha ilizwe katsha bayawabulala thabango yekanini into eyenzayo ihlukumeza abantu koze kube nini lihlukumeza imiphefumulo yabantu yezizalwane zasezimbabwe
linjani badala linjani badala ngisenda imeseji ngisejohannesburg mna ngokubongani sicela ukwazi ukuthi kanti lowo yena uthabangwe yena uzithi ungowe-triple c ngoba uyezwa ukuthi triple c abamfuni usho ukuthi lo muntu ngenye indlela kulo muntu ongathi ungenhlangano ethile yena kuleyo nhlangano engafuneki engaziwe engahlali labo phansi usho ukuthi lo muntu lowo uyafosa vele njengoba uyabona ukuthi umuntu lowo uthunywa izano lo muntu ngowezano lingatshana ngamakhanda lizondane libhekane kabi kodwa lo muntu liyambona ukuthi vele ngumuntu osetshenziswa izano abantu bangazondana bekhulumane kabi kodwa bayambona nje ukuthi yena lo muntu usetshenziswa izano abantu bazabhekana ngamehlo abomvu bebhekane kabi bekhulumane kabi lesikhulumeli sakhe leso kuthiwa ngupugeni yini abayikhulumayo ngoba bayabona ukuthi ku-triple c waye bengahlaleli abantu be-triple c ma bengabe-triple c bekhulumela bo betsho ukuthi bekhuluma into ezithandwa i-triple c ngoba be-triple c bonke ababafuni kodwa bona babhizi bakhuluma besemaceleni waye bengahlaleli labo ema-ofisini okhombisa khona ukuthi izisebenzi zezano p f hayi siyabonga abadala hayi siyabonga
ngiyabingelela ku-studio 7 babithi basakazi bethu ngomusa wenkosi siyalibingelela lonke ngoti wasinga ku-studio 7 siyabonga futhi ngohlelo lezi esilisethulela zona siyalibonga kakhulu ngabe sisizwa kuphi inews siyalibonga kakhulu bantu benkosi singazizwa kuphi thina abezimbabwe show ezingabevela kula news ezimbabwe news ezikhulunywayo ezikamnakakwa labo thuli ncube angathi liyakwazi ukuthi ezimbabwevela kula nto ezimeleyo akula nto ezimeleyo ezimbabwe akula lutho ukuthi alizimele ama-studio ngayezanu namapholisa ngayezanu socha lezanu yonke into ekhona bakula nto ezimeleyo amajaji ngezanu so ngabe sisizwa kuphi lezi news kwayisini siyabonga kakhulu i-studio 7 kube lisethulela indaba njengokube zinjalo kuyasijabulisa lokho libambe kanjalo ngoba thina lapha siphila nzima singazethula kuphi inkinga zethu abantu ukuthi sisethulelwe yini kulapho singazethula khona ngiyabonga
qum kuyashelela yebo kuhlala kushelela emlonyeni abanye abantu kuyashelela emlonyeni egcine sekuthuka wena ungazange wakhuluma into embi yena ibe mbi kuye ngoba uyabe kuzonda hayi nami ngiyabonga kabanzondayo ungizonda uzuye kufa ngoba lami mhlawumbe siyathi singena ezulwini mina ngingene wena ungangeni. Into esikhuluma ngayo lapha ukuthi mina in my life I'll never be a ZANU PF. In my life, since in my life I'll never be a ZANU PF. If you want to see me undingu zangithola, uzangithola and ngizakutshela kahle ukuthi mina le ZANU akuhlangani, akuhlangani. I've got experience ngalinto le. So into engikhuluma ngayo ke lapha abantu bakithi ke abalalela into engikhulumayo sengikhuluma ke ngeJewish iIsrayeli nama Arab. Yebo ye amahananasi labana basukele ilo ngoba baseGaza basukela abantu bakithi ama Palestinians of which abantu labana ama Palestinians bafana nathi thina baseZimbabwe esihlala sihlupheka sibe iziphepheli siloke sibaleka sibalekela ukubulawa. Yebo ye saba nenkinga mpela enkulu la ngesikhathi seGugurawundi sabulawa njengawo ama Palestinians njobe bulawa kadesi. Manje uNetanyahu loyana uvele uyisignitory enkulu ehleli ukuthi America mayisizwa uNetanyahu esithi hawo ikigijimisi yakhona sahlupheka abantu eAfrica bathwele nzima and ngiyaphinda futhi Africa don't have leaders. America and Europe we don't have leaders. Silabantu abagreedy abafuna ukukhokhela bengafuna ukukhokhelwa njengoba mina ngiyafuna ukukhokhelwa. That's why ngingaso president. Thank you. Ngiyabonga. Sibongile. Ngiza commenta ngenye kufa. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Siyacela balaleli lingathuki, siyathola imilayezo eminingi sibili abantu besithi uThaba ngulokhu lalokhu bethethisa lokunye okunjalo. Hayi, asikhulumeni nje imiqondo yethu singathuki. Siyabonga. Dollar B lo page wesigqibela ke uhlelo lothula lamhlanje kodwa singakehlukana sike sikhangeleni inhloko zendaba ebezikhokhela. ozibiza ngokuthi unobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela uxotshisa ephalamende amanye amalunga ebandla le-CCC athi kawakhethwanga ngumphakathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami ngu Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.